Abantu abanengi bathi bazalandela iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ngekhefu lekhisimusi. Kube labanye njalo bathi kunzima ukwenza lokhu ngesikhathi behlangana lezihlobo labangane. Bathi bayakunanzelela ukuba liyamemetheka igciwane le-COVID-19 eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Ngakho-ke lilakho ukumemetheka ngamandla ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Umnumzana Joseph Dube ohlala koBulawayo uthi akumelanga abantu bebuthane ngekhefu leli.
Angiboni kuyinto enhle ukuhlanganisa abangane lesihlobo ngekhisimusi senza imithimba ethize ngesikhathi lesi se-COVID. Ungasi COVID yodwa esiyisabelayo, le-flu le sigcwele indawo yonke.
Umnumzana Pastor Mpofu uyakusekela lokhu.
Mina, because of this new variant Omicron, as lo mdala ongezwa kuhle, I wouldn't want to expose him kakhulu. So it's just Christmas with the inner cycle ye family yethu. Ngiyabingavakatshi kangako, just gonna be there labazali endlini, enjoying the meals ze-Christmas. Ngithi uyakwazi ukuthi ziyi-7 colors. Ngizabe ngizirelaxele nje endlini.
Kodwa unkosikazi Agnes Mlilo uthi uyabe ezijabulela lezi hlobo loba limemetheka igciwane le-COVID-19.
Angiboni ukuthi likoroni yedlula leyi 5 years. So litsho ukuthi singaspenda 5 years singavisithelanga ama-friends le-family. Hayi ke mina ngiyavisithela i-family yami.
Unkosazana Odetha Ngowe laye uthi uzahlangana lezi hlobo ngekhefu lekhisimusi.
Leli khefu le-Christmas sizayenza lokhu esakwenza ngomnyaka ophelileyo odlulileyo. Sahlangana lezi hlobo, sakosa inyama, sajabula thina. COVID or no COVID.
UJunior Moyo uthi uzakwethekelela labo acabangela ukuba ngabalagciwane le-COVID-19.
Mina engingakwenza ukuthi ngiyakhuluma lesihlobo nabangani, babuze ukuthi bona basesimeni esinjani, lami ngizicheke ukuthi ngisesimeni esinjani. Then if phakathi kwethungelo le-COVID ngizokhona ukubavakatshela, but if kuyabe kulowo le-COVID lamanye ke ngivakathi ngoba ngizobe ngingafuni ukuba le-COVID.
Unkosikazi Martha Sibanda ohlala e-Cordry Park koBulawayo uthi kayisoze ibe mnandi ikhisimusi yalonyaka ngoba abantu besesaba ukuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19.
Ngibone ngani ayisoze yajabulisa kakhulu ngoba abantu abasoze bachelese ngendlela abakhangelele ngayo ngendaba ye-COVID. Abanye futhi bazayihleka ukuvakatshela ezinye izihlobo, especially labo abasemazweni, ukuthi bafinyelele ukuzofika ngapha eZimbabwe. Kuyabe kunzima kakhulu ngendaba ye-COVID. Bone ngani okunye abazabe bekwenza abantu yikuthi abantu bazabezihlalela ezindlini zabo ngendlela yokuthi besesaba umkhuhlane we-COVID.
Kuyabe kungelabantu lonyaka emzini kankosikazi Lois Mabena ngenxa ye-COVID-19.
Ngoba ngenxa yomkhuhlane lo omemethekayo kakhulu we-COVID-19 ospreadayo. So mina lemuli yami umbona sizadlala sisodwa lemuli yami singavakatshanga. Njalo kunye izihlobo zethu ezikhatshana kababuyanga. Thina silokuthi nxa izihlobo zingabuya sihlangane sibe baningi kudliwe kube mnandi kujajule. But lo nyaka hayi kuzabe kulomahluko. So mina sembona kungcono ukuthi lemuli yami sizidlalele sithenge khonokho okuncane sizidlele. Okunye sibone ukuthi siyathengana amabhuku lani lani izinto zesikolo ngoba isikhathi sangona sincane izikolo ziyavulwa kathesi. So mbona kungcono ukuthi sizasihlalela lemuli yami sidlokusaneleyo ilanga lidlule elekhisimusi silungiselele okwesikolo.
Abezempilakahle baxwayisa abantu ukuba bengayekethisi iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 otholakale ebantwini abedlula 2,106 izolo eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.